salibona ni mama sithandekile
okwenzakalayo kwamanje ngemva kwe-violence ebikhona emadobo izimota zezano PF zihambile futhi zayavakatshela umama umanyathi onguye u-chief agent wethu esinaye lapha babulala khona izinto indlu yakhe bahambile khona lapho kuleyo ndawo moto ezimbili bafika kuye bambuza ukuthi kathi mama wena kwenzenjani bathi bathunywe ngu-ED ukuthi khona bazokhangela idamage enzakeleyo and leyo damage ngabe zokhangela ukuthi yenzakele njani bathi khona mele yena etsho ukuthi hhayi ngotsotsi abayibo abangena endlini baluthi wabulala amawindi endlela wabulala izinto zonke yena wabatshela ukuthi hayi akusibotsotsi ngabantu bezano abayenze njalo bathe besuka lapho bathi kathi wena usapotani watsho yena mpela ukuthi mina ngisapota i-CCC basuka bamshiya so esikunazeleleyo yikuthi abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo bavakatshelwa endaweni zabo bonela sensiza futhi khona umama Aris Moyo la emzini wakhe lokhu evakatshelwa zimota zezano PF evakatshelwa imota zezano PF nje ukuthusela abantu okwenzela ukuthi nxa sisiya ku-election ye-Saturday abantu babelovalo lokhu becabanga i-violence le eyenzakeleyo ngeMonday eyasensiza lange-Sunday eyasemadoko bathi esikushoyo thina yikuthi noma kule violence noma kunjani asibuyele emuva thina sifuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe thina esikushoyo ukuthi abantu bakithi bantu bametobo ewathuka baphume Saturday ngobuningi bayevota bevotela i-cardent yabo angeke bathi bona betshelwe ngabantu abahlala le emashonaland abaze bebatshaya ukuthi hhayi bebakhethele umuntu omele bamvotele bona abantu bakithi kumele bezikhethele i-movement iphathi abayithandayo bavotele i-triple C ngoba nxa usiyavota ungena wede ebhokisini njalo balimuke laba ababalanda bebatshela ukuthi bathi abakwazi ukubhala bona kumele bebekwazi ukuthi khona bavotela lapha abathanda khona i-triple C kanye labantu bensiza kumele bebayangise bebabonise ukuthi bona bazikhethela ubukhokheli ababufunaka bakhethelwa i-ZANU PF so sihlaba lowo mkhosi ukuthi bantu bakithi asivukeni bantu bakithi kasizimiseleni ngoba leyi test ka-2023 election ezayo bazasihlukumeza bazayenza konke kodwa unkulunkulu bakhangele kusasa kuzathena i-triple C bekupower bazathini nxa sebehlangana labantu belimele bazothini ngoba abantu bethu benjela kathi sibasezibhedlela laba ama-locals esinabo abazivisiting abezano vindi bana banaso lokuhlukumeza abantu bakithi izinto emele bezivuze kuso ehlukumeza izihlobo zakhe hlukumeza abafowabo ngenxa nje kuphela yokusetshenziswa.